uzananzelela ukuthi kona ibandla lezanu PF livele lihlala lile nkinga lama-strata zabo nxa sikhangele ibulawayo leHarare, ngoba kulapho abangela usekelelo iningi kakhulu edrobheni. So kuyabahlupha isikhathi esiningi. Uzananzela futhi koBulawayo uchairman weprovinsi leyi uCaritas Ndlovu ubhubhile ngiwasithiya ngamalanga adluleyo nje, I think kulama-weeks or so. So akula chairperson, so ngibona ngani bahle bathatha i-opportunity ukuthi bekulungise khona. Kusukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister, u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakathesi okwakumele ukuthi nga wakhethwa laye last year ngo-August ngemva kwama-elections. So kuyakhengisela ukuthi bale problem probably bazama ukuthi belungise bethole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lesekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha, bezame ukuthi bethole amakhansili amabili amathathu.
Kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuzanu PF okwenze uMnangagwa wathatha leli nyathelo?
Ibandla lezanu livele alikahlaliseki kuhle ngemva kwekhuu eyenzakala ngo-November 2017 laphana. So uzananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo-G40 ziloko zikhona khona phana. So zitholakala kakhulu eHarare, zitholakala kakhulu koBulawayo. Ngemva kwekhuu laphana kwaba lokuceka okuningi kakhulu nento izanu yasala ingagcinanga eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxotshwa, abanye baphuma, abanye babaleka. So kule problem ikakhulu nxa ukhangela izanu kuma-structures ona lawa. I-factionalism vele iqalisa eHarare lakoBulawayo ibe sisiya kwezinye indawo. So uMnangagwa kathesi kajahanga akula khetho oliseduze i-Congress is 5 years from now. So ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakoBulawayo.